siyabonga Marvelous siyalamukela ku Studio 7 ngesonto ziku 23 kuNcwabakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ukuhlukuluzwa kwabantwana ngababagcinileyo kuyaqhubeka elizweni njalo abazali bakhuthazwa ukuthi beqale bedingisise ngembali yabantu ababachiya labantu ababo.
Amankazana la lapha siyabe sibathethe khona. Nabantwana ababedubeka kumbe ngabe sebehlulekile vele empilweni. Abese sithi umsebenzi engawuzuza ngokuyancedisa umuntu endlini. Kodwa yena lapha suka khona uthando kalwazi. Useza ukuthandelwa kumntwana yena engazange akuthole lolo thando.
Sixoxa lomunye wabathengisa impahla ezitshiyeneyo ezitaladeni zakoBulawayo osichasisela ngobunzima abhekana labo emsebenzini wakhe.
Abazalwane esengathola ebeda umuntu ebeda sengabe sempresa bangabami ngathi thina basithathele yini bathe bathiyeye sommimpahla zami ngayizie almost amadela ayi-3 ahlala kwi-tapom besekene elisithini bahle bathike lakho impahla sezithini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalwela ukulondolozwa kwamalungelo abantwana kanye lamapholisa bathi lanxa bekhuthaza abazali ukuthi bengaqhatshi mahlayana abantu bokubagcinela abantwana bengahlolisisanga izimilo zabo kanye lokuthi abalamacala abake bawenza yini, ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantwana ngababagcinileyo kuyaqhubeka. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ye-Center for the Development of Women and Children ithi ithola imbiko nsuku zonke yabantwana abaphathwa ngochuku kodwa iningi labazali alibiki emapholiseni. Linhlanganiso ithi ikhuthaza ukuthi abazali badinge imbali yalowo abamqhatshayo emapholiseni kanye lakulabo ake yabasebenzela ukuze behlise ingozi ezingavelela imuli zabo ezandleni zalowo oqhatshiweyo. Ngakwelinye icele, ingcwethi kumalungelo oluntu zithi abantu laba abenza umsebenzi wezindlini balokhu besasetshenziswa okwezigqili ezisebenza kungelambadalo ekhanyayo kumbe amalungelo. Lanxa nje ugatsha lwezemisebenzi luveza ukuthi inani labantu elizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu kusiya kusigidi selike lawenza lomsebenzi okungaba ngenye yembangela yokuhlukuluza labo ababagcinileyo. Ezinye zezehlakalo ezindlini zithaqisa umzimba ezigoqela ukubulawa kwabantwana ngokuvalelwa endaweni ezingafanelanga, ukubafakela ichefu kanye lokudlwangulwa. Unkosikazi Busisiwe Mpala osebenza kumalungelo abantwana uthi udubo yikuthi abazali abahlolisisi abantu ababaqhatshayo kodwa esikhathini esiningi bagijimela amantombazana amancane avele ehlupheka okungekho lemthethweni ukuthi aqhatshwe. Uthi iningi lamantombazana la liyabe lidinga umsebenzi ngoba livela emulini ezivele zilohlupho amanye kungahlukuluziweyo okwenza kube lula ukuthi lawo ahlukuluze abantwana.
Amankazana la lapha siyabe sibathethe khona nabantwana ababedubeka kumbe ngabe sebehlulekile vele empilweni abese sithi umsebenzi engawuzuza ngokuyancedisa umuntu endlini. Kodwa yena lapha suka khona uthando kalwazi ulobuhlungu abuthweleyo ngaphakathi ukuthi kambe njoba yena engazange athandwe engazange agcinwe kuhle useza ukugcinela umntwana kuhle useza ukuthandelwa kwakhe umntwana yena engazange akuthole lolo thando.
Unkosazana Phethi Maluleke osebenza ezindlini uthi lo akusimsebenzi olula. Uthi ngaphandle kokwenza yonke nje imisebenzi yendlini kule ngozi yokusebenzela imuli engelabuntu lapho osuka uthweliswe nzima ngumama ongakhwabithi lutho, abantwana bengelanhlonipho kanye lobaba ongadlulwa isidwaba.
Ezindlini zabantu kulama problems ngokuthi omunye umuntu uyabe engakuphathi kuhla, omunye uyabe echinga ngezinto zakhe ngokuphatha kwakho izinto zakhe. Abanye bayakwanisa ukuthi bethi khona sebenza ungachayisi but ekunika imali encane.
Unkosazana Precious Mudenge ongumama osebenzayo uthi abesifazana abasebenza ezindlini bayingxenye eqakathekileyo kuye wonke umama oqhatshiweyo olemuli. uthi kuqhakathekile ukuthi omama abasebenzayo bakhumbule ukuthi imuli ngezabo ngakho baphathe kudle ababasebenzelayo hathi ukufuqela yonke imisebenzi ezandleni zabo kuthi lalapha abantwana behlukuluzwa bengananzeleli
bale inkulu indawo abayithathayo ekukhuliseni kwabantu abethu kodwa singaqinise siyekelela omate bethu ukuthi begcinise besincedisela abantwana sebekhulile ama homework lokho so responsibility ye parent but nxa la umzali usubuyile uvele emsebenzini so kumele lawe ube utake over ungayekelela umate konke
iningi labantwana kuleli selijayele ukutshona labesifazana abasebenza ezindlini abazali beyekwe yabo imisebenzi labo uSamantha Dube osakhulayo uthi lanxa ezwisisa ukuthi abazali bakhe kumele bayesebenza lokhu akutsho ukuthi abantwana bahle bakhuliswe yizisebenzi kodwa abazali kumele bathole isikhathi sokuhlala phansi baxoxisane lemuli zabo
I mean I don't think ukuthi omate ba right I think abazali abayasho babe besebenza but I think they should find it time omama should find lawo baba should find it time yokuthi baxoxa le family yabo babetshone labantwana baba they can even go for ama-outings sometimes
igqwetha umnumzana Richard Nkolomi ugcizelele njalo ukuthi abazali kumele bafunde ukuphatha izisebenzi ngendlela eyiyo uthi babizwa ngamagama achiyeneyo abanye bathi ngosisi abanye bathi ngo-anti abanye njalo bathi ngomayinini ingxenye yemuli engasilunga lemuli eliphelileyo okungalunganga uthi kabaphathwe njengezisebenzi ezilamalungelo hathi njengezihlobo ezihawulayo ezicela uncedo iningi labesifazana kulezi nsuku liyasebenza kungakho uthi kuyadingeka ukuthi kuxoxiswane ngendlela zokuvikela abantwana kanye lezisebenzi zendlini ukuze ingozi zokubulawa lokuhlukuluzwa kwabantwana zenqatshelwe
laba bantu asibanikanga ama-rights akasisi yabe ngusisi libizo kuphela simnikezelona kodwa nxa sisikhangele ngamalungelo akhe njengosisi wekhaya usisi umbu anti akalawo amalungelo lawana siyabe simnike i-title kodwa i-title yana simnike yona isimotsha lomuntu mase kusiza emsebenzini
ezikhathini eziningi kuyabe kungela zizathu ezibambekayo zokuhlukuluza abantwana owesifazana ogwetshelwe ukubulala umntwana kuthi wamfaka ekhabothini ngoba ekhala yena efuna ukubukela ifilimu wasuka wathatheka ngokukholisa wakhohlwa ngomntwana kwaze wadlula amahola amathathu omunye ugwetshelwe iminyaka engamashumi amabili ngemva kokudlwangula umntwana oleminyaka eyesithupha ngimele istudio 7 ngobulawayo ngingunothando Sibanda
Izolo silethulele ingxoxo lomqoqi wenhlelo zenkonzo yeZayoni abazibiza ngegama lokuthi ngowafa wafa abathi balamandla okunuka abathakathi lokuxotsha undofa njengokuthembisa kwethu lamhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana isayisiwela lapho esimbuza khona ukuthi uthini ngembono yabanye eyokuthi basebenzisa amasalamusi njalo bangamasela nje ahamba intshontshela abantu njalo ebaxeka ubexoxa lo ntungamili inkomo westudio 7
abantu bathatha isigama likawafafa bali-abuse bakhona abagangayo bakhona asebabhandukayo njengokuba into yokile abahlamuki asebehamba vele bethatha izimali bebhadalisa abantu bebathathela izinkomo yibo abantu abaqamba amanga sebona bana because baye besebenzisa indlela yokulutha abantu but kubranchi yethu i-agenes that izinivulwa naleyo inkonzo sayivulela ukuqondana nabantu abahamba berobha izakhamizi abantu abagangayo abantu abarobha abantu bebaxabanisa thina yethu inkonzo iyaclea izakhamizi zisale zikahle njalo ethu inkonzo ayinasalamusi let me tell you the truth akulanto ezaphuma eyisalamusi iyabe iyinto elife ukuthi into engahanjiswa emapholiseni ingeke inyamalale ingeke isikhathi akulanto futhi eyenza izimanga ezayithusa abantu ma kungumuthi umuthi ma kuzimpondo eziphumileyo zimpondo ma kukhitshwe kumbe inyamazana kumbe yini kuyabe kunkogonoko and kuyabe kungeke kubaleke kuthiwa sokuhambile kusebe sokuvelile kwaba khona no inkogonoko vele
undova into enjani Zwela
right kule nto ezimbili okumele ngikhulume ngazo kule nto ephila ingumuthi angithi maybe umuntu ehambe enyangeni njeba inyanga ziyanithi imithi-ke zimnikeze umuthi ethize kuthiwa awumuthi lo uzathi uyenza so uyenze so umuntu ethole umuthi lwana sijikile suyinto kumbe suyinyamazana kumbe suyinyoka so khona kuyabe kungathi akubambeki like ma ukuchazelwa utshelwa but kuyinto enjalo vele
nxa kuthi umuntu olabondofa bampha imali iyabe ivela ngaphi le mali siwela kuyabe kutshontshe isitolo kuhamba njani?
Mina ngaze ngihlangane la endoda othi olethe imali. Angizake ngihlangane labo abanjalo abalondopha ababalethela imali. Ngangidiscuss nganazelela ukuthi umuntu uyahamba enyangeni ethatha imuthi maybe bakhona of course ngiyangikubona kuphuma futhi nasemaphepheni sometimes ukuthola kubomthunywa hey kwanitholakale nje kwanitholakale nje but nanzake ngihlangane nabo.
Kuyini ongathi kuyesabisa kakhulu osuke wahlangana lakho akukhipha ebantwini lapha?
Ayazi kuningi kakhulu but izinto nje eziyabe ziyenziwe like ngakhuluma ngenyoka ngikhulume ngemithi eminye ethize impondo yabona into ezinjalo ya ukuthola kule mithi nje ethusayo layo ukuthi umuntu wakhona uma ekudescribe lokhu umuthi lowo ngokuyenza lokhu lalokhu lamaphoyizeni yonke into nje ezikhona.
Sesike sezwa abanye besithi owafawafa bona babahamba besithi bakhiphe izinto zabantu bekhiphe impondo labo bayazisebenzisa basebenzisa le mithi uthini ngalokho?
Ngeke ngikuyale but ebandleni lethu asikwenzi and thina kungaphuma impondo kumbe kuphume ini konke okuphumileyo siyakuchisa and kuchiswa khonapho khonapho njengomuntu wokubulala amagundwana khonapho khonapho asithathi isikhathi khonapho bekhangele labantu bakhonapho.
Lo ngumnumzana Isawu Siwela, umqoqi wenhlelo zenkonzo weZayoni iWafa Wafa Unity of Churches, sixoxela eseCholocho. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudivana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli inkomo. Lamhlanje ngixoxa lomunye wabathengisayo ezitaladeni zakoBulawayo othathelwe impahla abeyithengisa ngamapholisa kamunicipala uEsther Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Esther.
Alright.
Ungasichazisela ukuthi uze uthathele impahla kwahamba njani?
Ngize ngithathele impahla. Ngasengela umngane wami wabo ezini. Wangitshela wathi buya ku-5 lakhona emaket. Bathi kuzekenhlemthe emaket kuyenzeni. So mnani kanti lamanga. Ngangikade ngithovalisisile ngahle athola abantu be-M. Ngithola abantu be-M mbathele bangangapha kwemaket. Ngathola kunamaroli ayi-4. Amaroli amanxa ayi-4 ngathola eleda umumbu eleda. So ngabe sembuza abangani bami ngathi thina basithathele yini? Bahle bathi yeye. So mina impahla zami ngangizigebhisile. Almost amadela ayi-3 ahlala kwi-tapom besekenelikhulu. Bahle bathi belakho impahla sezithethe. Ngase ngifika lakhona ekulokhulu bathi abanye engithengisa bathi sibabezile. Sangena khona pho kulesithokhulu lapho esilokhisa khona impahla. Ngangisiyakhangela la bantu abethu bethi impahla zenzezithethe ukuthi uhambe uyebuza abantu be uye babuza abantu bemisarat ukuthi khangelanini ngathi ngingakachayi bayese bebuchayi kube bese befaka ama-impact bese bethi ngene emoteni.
Ungathi ulahlekelwe yimali enganani kumpahla yonke oyithathelwe?
Olimasebe $800 vela ngibuhlungu vela ngiyabhula ngibapho ngikhona.
Uthini yena umunicipala nxa likhulumisana laye mhlawumbe okhansila kumbe yena umeya?
Umeya sahamba kuni idei yangkhona wathi hayi ambathuma omunicipala bona labantu abantu besithi khansila wabe sithi sabe sihamba sayakhuluma laye ngasiqeda ukukhuluma laye wathi hayi linto angaliyenza lingahamba liyevula lithengise ngathi nasesithi yabe sizitshele ukuthi ayikuright ukuthi sihambe senjena siyevula ngasithi siyasiza nasathe sasisana lesithi khansila sithi thathe.
Ukuthathelwa impahla yakho lokho Esther ungathi kuphazamise njani impilo yakho?
Kungiphazamisi ngoba khona lapho engibhadala khona irenti, yikho lapho engiyobe ngikhangelela amatusizi ukuthenga ukudla.
Irenti ubhadala malini?
Irenti ngibhadala 1.6.
Ama-school fees labantwana bangaki njalo ubabhadalela malini?
Abantwana nje 3 ku-3 Everyone is the last $5 of the case there. Then I value the 37, but Lalaba, Bamibo Creative, 3 Omnibo Creative.
Ngalokho nguwe ozibambile emulini nguwe obuyikhusela kuphela.
Mina ngumama ngubaba nathi ngikho khona.
Njengoba sokunje usiza kwenzani pho?
Angikwazi vela ngoba impahla zami ngazilanda ukuthi kusenzele mina wabo wakhuluma ukuthi abathethele impahla abahambe beyithatha impahla zami. Ngangisithi ngiyafika ngithole vela impahla akudla kwakulesithalo esibolileyo lama. Le nyawo zenkunzi into yayikhona eholi yabo nale abathathazeni impahla.
Zaya ngaphi pho bangaba bafake ezikhwameni bazithathela?
Exactly, ngoba vela bazithathe impahla zami. Abaningi bathathele impahla. So vele impahla vela akudla izinyeyi-one impahla.
Akhona yini amanyathelo elilakho ukuwathatha mhlawumbe ukuya emthethweni ukuzama ukubamba umunicipal ngamandla ukubana lizithole impahla zenu kumbe lihlawulwe?
Thina sidlawo vela amandla angikhona kodwa vela umunicipal anto engathatha impahla yakho yathi vela angikuziseli.
Zona impahla obuzithengisa obuzithenga ngaphi?
Impahla mina sengiyithatha eMozambique.
Kuyini ongakutsho kumunicipala kanye lakuhulumende njengoba uyatsho ukuthi ubuphila ngokuthengisa kathi sibakuthathela impahla zakho zonke awusela ndlela yokukhusela imuli yakho?
Nathi sikucela kumunicipala ukuthi aliba bengabanye abantu bayasibhalela amasendi sibe la masendi okudingisela manje umunicipala uyasixosa ethi sihambanini edagmore esekumele ngikhona thina amasendi asewapheli isathi sinisethi basinika amasendi yalokho yokuthi ibhela liyavala aluba bayasizela njengohulumente aluba uyasizela thina ngoba thina empilweni vele khe sekuphila ngakho maze ucina kuphele ngento engiyicela ukuthi umunicipalat nohulumende besizile ngoba siyayikho lapho esiphila khona khe sikhangalile khona.
Hhayi, siyabonga Mancube, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Lo kaThokozani Sikhali esithi kahle driver ukuzigqiba izalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Ukuhlukuluzwa kwabantwana ngababagcinileyo kuyaqhubeka elizweni njalo abazali bakhuthazwa ukuthi beqale bedingisise ngembali yabantu ababaqhatshayo. Sixoxele othengisa impahla ezijene ezidaladini kobulawayo osichathisele ngobumzima abhekana labo emsebenzini wakhe selokhu wathathelwa lezi mpahla. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.